Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mathathu kumfumfu 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
uhlupho lwemali kayisilo hlupho ezibhakha. Uhlupho olukhona yikuthi akula misebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamandla.
Abanye bathi imali entsha emenyezelwe izolo ngohulumende kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazibezini khonalapha, ungabe kusemakhaya kumbe khonalapha, abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile, ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khonalapha emakhaya khonapha emadolobheni.
Abantu abanengi bavikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi abagoqela usomabhizimusi kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe bathi inyathelo likahulumende lokuletha imali entsha kalisoze liqede ukuswelakala kwemali nxa kungalungisiswanga impande zokubhidlika komnotho. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutka, wazise izolo ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha kumaviki amabili alandelayo emizameni yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Imali le izaba ngama-$2, ama-$5 kanye leyamatshe. Uthe imali le izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona. UMangutsi kawengeze wathi ibhanga lakhe liza kwethula enye njalo imali elesilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Uthe njalo abantu sebeza kwenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo somabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe ngalolu daba.
Bakithi, engingakutsho kubalaleli ukuthi uhlupho lwemali kayisilo hlupho ezibhakha. Uhlupho olukhona yikuthi akula misebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamasha. Iyenelisa ukuthi intengo yamafutha, i-fuel, ibe yintengo ebambekayo kumbe intengo ephansi. Iyenelisa ukuthi intengo yezesa ibe intengo ebuya iphansi kumbe intengo ebambekayo. Iyenelisa ukuthi zonke izinto esingabe sizidinga ezivela ngaphandle kwamanye amazwe ezenza ukuthi umkhonomo welizwe uthuthuke uye phambili sizithole nemali ebambekayo. As long as lokhu singaproduce lutho ngesilungu, ukuthi singenzi lutho esilukhiphayo elizweni sikusa ngaphandle kwamanye amazwe, akulanto esingayenza. Singafaka le imali kusasa, sikhiphe le, sifake le kusasa, kodwa kuzaba nzima ukuthi khona senze imali ezakwenza ukuthi umkhonomi kumbe ngithi ezomnotho welizwe zibe yinto engenza ukuthi abantu bezibabhe baphile kahle. Okwesibili, nxa umkhonomi siqondile, okuqhakatheke kakhulu nxa kuwukuthi sesikhipha izinto esiziyenza lapha eZimbabwe sizisa kwamanye amazwe, abantwabethu esibahambisa ema-university, lalabo ababefeyile ema-university, lalabo ababefeyile ezikolo, bazabe sebethola umsebenzi. Nxa sebethole umsebenzi kuyephula ubunzima babazali, ngoba abazali yibo asebekhangela labo bantwana. Abanye baze bagcine bethatha, nxa sebethethe bagcine bebhadalelwa ngabazali baze babhadalele labantwana ababazalayo.
Nxa sebeyifakile le imali kumnotho welizwe, yona iza kwehlula ngani ukuthi incedise?
Ibhondi mothi evele ikhona kathesi iyadivalwa, ngezinye indlela iyawa amandla, iwa amandla nsuku zonke. lei ekhona izakumisa yini ukuwa kwamandla kwemali yethu. Ayisoze imise. Layo izabe idliwa ibuwa kwamandla kwemali yethu nxa siyiqathanisa nemali ye-America. So ngesindlela akulanto ezatshintsha, okusalayo nje kuphela ukuthi abantu kuzabe sokulula ukuthi iwe ngamandla ngoba wonke umuntu uyabe selayo ukuthi laye ayethenga idola le-America. Ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu abaningi kabasafaki imali zabo emabhanga. Bengafaki nje emabhanga benziwa ukuthi akusela interest njengakudala ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga uzabe uthola interest ebhenki. Abantu vele kabasela confidence lani lamabhanga ukufaka imali ebhanga ngoba bayesaba ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga izafika idliwa. So abantu abaningi sebegcina imali zabo nezinye imali zakwamanye amazwe. Okuthola imali abengayisebenzisi uyahamba eyitshintsha kumbe uyitshintsha ebhenki ngoba kasesungakwanisa uyitshintsha ebhenki kumbe uyitshintsha esitaladeni kumbe esitaladeni. Ubusuthatha imali yakho uyigcina lapho ubone ngani khona ukhululekile khona ukuyigcina. So angiboni ukuthi kule nto ezatshintsha ngalokhu okwenzakeleyo okwakathesi.
Yena uhulumende uyabe ebekelani inhlelo ezinje nekwazi ukuthi azisoze zisebenze ubona ingani injongo kuyini?
Ngabe kuthiwa uhulumende ufaka inhlelo ezisebenzayo ngabe kuthiwa asikho emumeni welizwe esiyilo lona kathesi. Okwenza ukuthi sibe semumeni omunye onje so kwenziwa ukuthi uhulumende ube lokho eletha inhlelo ezingancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe ngolunye lohlelo olungancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Umnumzana Pednico Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 AM. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inani labantu abalahlekelwa impilo ngenxa yokungabi khona kwabodokotela ezibhedlela ngoba bekhalale umsebenzi libikwa liqansa. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini besithi kabalamali yokugada amabhasi lemijova ngoba iholo labo lilincane kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla obesemfeni elokitshini leBarber Fields izolo ntambama.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazilejini khona lapha ngabe kusemakhaya kumbe khona lapha abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khona lapha emakhaya khonapha emadorobheni you-find that ukuthi almost every week liyahamba liyegcina umuntu. Njalo abantu sebegcina nzima, le ndawo zokugcinela abantu kazisekho. Njalo kugcina nzima kanjalo kunzima ukuthi umuntu ethwale imizimbo yabantu ukuthi khonayo sokufiwe isidumbu seligcina ekhaya ngokuqansa futhi kwezinto ama-transport wona lawo. So kuloku nzima kakhulu.
Manje ezililweni lapho kuhamba njani khona kungela getsi kungela amanzi?
Bathwala nzima singakakhulumi ngokokudla kuphela. Ukuthi kuphekwe yona itiye nje kuphela. Amanzi kawakho sokuphilwa ngenkuni. Ukuthi kumele lidinga inkuni. Kungcono inkuni liza kangena kumbe kungathi lapho labe likhangele khona isihlahla ezizilala sesigalelwa kuphela liyetheke libafe liyetheka. Okunzima sibili amanzi katholakali bavala amanzi. So ukuthi kucina ukuthi uvele akulanto ebambekayo lapho ekhaya lapha. Sokulobubi obukhulu ukuthi le mikhuhlane yona leyo can imagine endaweni zezikolo, can imagine endaweni zona lezo zilamaklini njalo. Ukuthi impilo ephilwa khona iphilwa njani. Kulobunzima obukhona sibili.
Lapho endaweni okufihlwa khona abantu emangcwabeni sizwa kuthiwa lakho sokuyisiminye eminye, usuke wabona yini ukuthi kuhamba njani?
Hayi, isiminye eminye isophela sivile sona leso. Njalo phela akathesi sokuphothile anxa lani ligcina wena umuntu labe limithezu kwemzinda yabanye abantu phezu kwamangcwabo abanye abantu. Kuthi kunjalo nje khona lapho eceleni kwenu khona lapho kuyabe kunabanye laphana kulabanye abaya abangcwatshwa laphana laphana kulabanye abangcwabo babo laphana ma-churchi lani lani uyaficala bebhizi sibili kungcwatshwa abantu of which kuyenzakala ukuthi khona izidumbu eziyangengena endaweni yona leyo ngelanga kose zingafika 30-40 ngelanga akhona ngeviki.
Kahle kahle lokhu kubangelwa yiwo yini umumo lo osezibhedlela okungela bodokotela lemithi kumbe vele abantu bese besifa ngobuningi?
Lapha mbona zange kungezelelwa yibo bona labodokotela kade abantu abeselatshwa phela unensi kambe uzakwelaphani ngaphandle ukuthi ekutshenga ngamaphilisi ekuhamba ikhanda ithini anti kufuna zona iy'ngithi zakhona lezi odokotela abathi ukuthi awumkhuhlane lo umkhuhlane othile sebebhala-ke phansi sowuphiwa ikhosi yamaphilisi angikhona ukuthi khona uzakwelatshwa njani kumbe umuntu uphiwa umbheda sengalala khona ngale bebemkhangela amanensi kodwa ngakula nto abangayenzi. So-ke umkhuhlane ukufa izifa lezi sezingezelelwa kakhulu ngamadokotela thina sesicabanga ukuthi hayi vele into abayifundele yona le ukuthi bebulala abantu besezingazani bayastrike kanti imali le abayifuna yona le anti abayifuna kuhulumende atsho ebantwini uma beyifuna ebantwini ngabatsho ukuthi khona ukuziwelatshe ubuya uphethe okungaka hhayi khona ukuthi khona bestrikele abantu abantu bayafa phela ibaba abalandayo ukuthi khona bezabasiza ngemfundo zabo befunyile njalo so-ke kathesi mina mbona ngazani odokotela ibabangezelelayo.
Umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lechronicle lithi kulabafundi abenza uform 6 eGebuza Secondary School eWange abafunyanwe belephepha lomhloliso we-economics. Lancanje leli phepha belingakalotshwa njalo labanye abafundi bengakabi lalo. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com yona ithi intengo yamafutha epetrolo isikhwelile yaya ku-$16.75 ilitha ngayinye kwathi idizili yona ikhwele yaya ku-$17.47. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lina bogogo labokhulu bezanu-PF alike liye esikolweni liyengena ama-90 sikhulu lifunde lithi masanctioni masanctioni alikwazi igama elithi sanctioni litshoni kanti lina mali bulala abantu liyabe licabangana mali bopha abantu mahlana liyabe licabangayo mali tshontshi mali liluthi mali yonke elizweni liyabe licabangayo liyabe licabanga ukuthi khona ilizwe liyaba njani abantu libaqedile elizweni izezu zenu bantu bezanu-PF zimbi ngogogo labokhulu seligugile umnankagwa ubona sengathi uzowenzala abantwana bezimbabwe umbona nje vele ukuthi umnankagwa izikhohlakali ngihlezi ngilitshela ngithi umnankagwa is the first person o-corrupt nguye umuntu ucorrupt ukudlula bonke abantu bonke elizweni umuntu lo uhambe indlela ende lo mgabe angeke abantu bakhitha tshintshe umnankagwa ngeke atshintshe loba lawa masanctioni angakhutshwa umnankagwa ngeke atshintshe lindlela kade iphila lo mgabe into ucuku lolu olweza ebantwini vele angeke aluguqule njalo angeke alutshintshe into yokuqala ngeke batshintshe lapo inyoka angeke imile inyawo inyoka iyahlala iyinyoka umnankagwa inyoka inyoka angeke imile inyawo lo muntu vele selokhu wabulala abantu la mandi lokhu eqhubeka ngayo le ndlela kamnankagwa ekamgabe yindlela ayisebenzisayo vele ukubusa ilizwe kumbe bazwa kodwa ilizwe libuswa ngokubulala abantu ngendlela abayenzayo bona asokubusa ilizwe vele lokhu okwabo vele asokubusa ilizwe ikwehluleka ilizwe sebelibusa nje ngokubulala abantu kuphela.
Sanibonani salabani basakazi abahleli njani ku-Studio 7 hhayi lathi siyaphila. Ngu-Aaron Lobi Ndebele isibongo ngizalwa etsholotshe Chefunye. Ngithi mhlawumbe nami ngike ngidlulise nje wami umlayezo ngangike ngacela wasekuqaleni ukuthi njengoba lisisakazela indaba ezimnandi kangaka nathi siyadinga ukuthi nihambele kithi kubo chefunye lisehla lisiya phansi kokodikile bubhude mbamba izindawo ezidinga ukuthi ngabe mhlambe ke niyahambela khona nikhulume labantu bezigaba zona ziyana kithi sike sizwe ukuthi bona inhlupho abalitshela zona masingapha zinjani ngoba ngiyezwa nje ukuthi lihambele eceleni khonapho babogande njengelanga liyaleko siphepha lijike libe lize kobohange lijike liye enkayi apha kithi nje hhayi alilubhadi besicela nje nathi ukuthi mhlambe ke sakazi bebe baningi ndibaposte khona ngale behlalela zezindaweni zakhithi singajabula kakhulu. Ngiyabonga.
Salibonani baphathi bohlelo lwe-Studio 7 ngani lonke balaleli. Mina engikhulumayo ngu-Rafael Mavela Ncube. Siyayizwa izihloko zendaba zalamhlanje eziguqela ukukhalala kwamadokotela omsebenzi ukuyithulwa kwemali entsha libhanga lesizwe eleZimbabwe lokuphila kwabafana namankazana abasakhulayo elizweni elilomnotho ogudekayo kanje. Ukwethulwa kwemali entsha sokuvele kuyinhlala yenza elizweni leli sokuhlezi kuyethulwa imali entsha kuphela. Every time bengabona imali abayiphetheyo isingani kayisasebenzi kuhle sebezama ukufaka ukutsha ukuthi mhlawumbe kungaba yindlela yokuguqula izinto elizweni. Kanti ke akakudingeki ukulungiswa imali entsha, kudungiswa ukulungiswa indlela yomnotho ngokwayo. Kuvulwa amakhampani amatsha, kuvulwa amakhampani azasebenza ehulumende, qoqe izimali layo ibe nebhalansi. Amadokotela abaqondile nxa besala njalo umsebenzi ngoba imali eholwayo ivele kayisathengi. Imali ye-RTG ayithengi ibhondi, siyo mali esebenzayo le. Abatsha khona kasikhulumi ngabo ngoba sebetshona behlezi emabrijini lapha.
Bona msakazi First Studio 7 kanye nabalaleli, ngibe ngisacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngiseJoburg okwamanje, kodwa ekhaya kuseJolojo kusiphepha. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yama-sanction, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo betoyitoyela ama-sanction. Kungani abantu uma betoyitoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona izani PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi hhayi America yona ayihoxise ama-sanction. Nami ngiyafuna impela ama-sanction ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usabe. No man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi zamphefu ingcwele ngcwele. Or mhlambe bona bayenza ukuncengisa inkwa. Ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo. Ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxoshwa. Ogawula nje yonke into i-right. Yonke into ezanpf i-right. Obaba umnankagwe ba-right. Obaba umnankagwe abakazi bebulale muntu. Kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Gugrawu. Ngize nginamahloni nabo ukuthi okuthiwe lo baba ngakithi le eJorojo. I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankagwe. Ukuthi ngeJorojo weJorojo ngegama unamuntu waseJorojo okhuluma njengogawula.
Studio 7 ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Ngikhuluma noThebe lapha eGoli kodwa ngokuhlala ngidlalela phansi. Kudala mani ngifaka ama audio lami. Angiweze ndlale emsakazweni, angazi ukuthi mhlamba liwabone. Ya, into ede ngisho lapha basakazi ukuthi ama politician wethu akayeki ukukhuluma ngezano neMDC. Sesikhathi lengakho lokho ama elections sezadlala kudala. Sezadlala kudala kuma elections. Ake libalethe lapha Studio 7. Bake basichazele ukuthi kuma constituents zabo nakuma ward abasebenzeni. It's now 3 years of so of 42 years angazi. Awunanto abayenza la abantu. Babhizi nje ngento ezingafuni development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la especially nasemakhaya. Bake bakhuluma ukubambeka abakwenzini.
La Abo ge bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Likhumbule ukuba nanxali rekhoda libe sendaweni ethuliyo ukuze liphume kuhle njalo lenyuse iphimbo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokeli wakwele Lebanon umnumzana Saad al-Hariri wehlile embusweni izolo kulandela ukutshengisela kukaZulu wakulelo lizwe okwamaviki amabili esola umbuso wakhe. Ukutshengisela kwabantu bakwele Chile besola uhulumende kuqhubekele phambili izolo lanxa umongameli walelo lizwe ethembise ukukhetha abaphathintambo bakhe abatsha. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uchothozwe ngabantu abaningi abagoqela abebandla lakhe izolo ngemva kokuhlambaza owesilisa osebenza esikolweni sakhe seWhite House umnumzana Alexander Vindman phezu kobufakazi abethule ephalamende kukomiti ephenya amacala etheswa yena uTrump. Umnumzana Vindman utshele ikomiti le ukuthi wezwa uTrump esethusela umongameli wakwele Ukraine esithi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe eleUkraine belingasoze libe lisaluthola uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. Phansi komthetho lokhu kulicala. Yikho nje abebandla eliphikisayo elamademokrasi bephenya lolu daba ngenjongo yokususa uTrump embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana Unkomo, nxa sikhuluma ngempambaniso ngokuphazamisa kwabantu abanjengabakhokheli njengabomnumzana uTrump, kunzima ukuthi kuthiwe umuntu omdala emdala njalo phinde abe ngumkhokheli mbe kuthiwe ulamanga mbe kuthiwe uphambanisile mbe kuthiwe uvoxile mbe kuthiwe uyehluleka. Kuyahlonitshwa, kodwa okukaTrump ngibona ngathi abantu sebehloniphe kwaze kwedlulisa, sekwedlulisa amalawulo, sekufike ezingeni leliyane lokuthi bathi hayi into omdala sesikhathele. Ngibona ngathi lokho kwenziwe ngumnumzana Lwana ukwenze ngoba sebekhathele ngendlela umnumzana uTrump enza ngakhona, usehlulekile, ulamanga kakhulu.
Kulocwaningo oluke lwenziwa kumaviki amabili edluleyo oluveze ukuthi uZulu weMelika ngobunengi uthi umongameli Trump kumele ayimpeachwe asuswe embusweni, uthini ngalokho?
Umbona ngathi kufanele ukuthi akulalele lokho umnumzana uTrump, njalo labanye nje bonke abakuhulumende engibalisa lalabo ngoba uhulumende phela unengxenye ezimbila ngithi kulama-democrats labaphikisana labo. Kodwa-ke ngibona ngathi lalabo abakungxenye yakhe sebekubonile manje ukuthi hhayi uyehluleka, akabavume ukuthi umnumzana Trump hhayi usehlulekile, noma nje isikhathi sombuso wakhe singakafiki ukuthi siphele bese kudingwa omunye. Ngibona ngathi kulungile kakhulu sibili ukuthi nxa kuyikuthi ngabe kufanele ukuthi kayehliswe esikhundleni noma kuyangisa kayehliswe sibili ngoba usehlulekile. Ungananzelela mnumzana Unkomo, ngempelaviki lapha kuye kwaba khona umdlalo okade ukhona ngaphana, siye sabona nje abantu akade besemdlalweni bekungaso uthano wepolitiki noma into eziseduze lepolitiki, kodwa umdlalo nje ukukholisisana, kodwa abantu bagcina sebekhuluma kakubi ukuthi akavalelwe lock him up. Khona kuyatshengisela ukuthi hayi sebekhathela abantu lala abade bekholwa kuye, hayi sebekubonile ukuthi hayi lo mnumzana kade bekholwa kuye mnumzana kade bemthemba akathembakalanga ugulovanyana ulemanga ngakho ubona ngathi mina le imizamo ekhona yokuthi hayi akathonisiswa kakhutho esikhundleni athonisiswe ukukhangelebe indlela eza ngayo ubona ngathi indlela elunge kakhulu ngoba lokhu kulungele ilizwe le asisakhangeli yena njengomnumzana sesikhangeleke ilizwe leli alibusayo nxa engekelo ephazama kangaka amanye amazwe athini kusasa imeliki zabonakala njengelizwe elingamanga kahle ngendaba lezi esizibiza ngesilungu sithi idemokhrasi kavumele phela leyo demokhrasi abahamba umhlaba wonke besithi bona yibo amalida zedemokhrasi abantu nxa bekhuluma ngabavumele kabazwakale iy'nkulumo zabo lensolo zabo abasola ngazo umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ababukeleyo kuFacebook silikhohlwanga siyalibonga uxhaso lwenu kulo Davidson Nyoni uthi wena linjani kodwa msakazi Musa Mazibuko wena uthi ngane zakwethu livuka njani kundawo zonke sibonge lezi ndaba elisethulela zona ekuseni uyaphinda unyoni laphana uDavidson uthi yena maZimbabwe kasiphaphameni ebuthongweni kudala kwasa this government must pack and go kethu wencube uthi wena amavuko omsakazi ngibuka ngisesowetho emzansi siyabonga ngokusivuma ngokusivula amehlo ngestudio 7 na uDanisa Blessing Dube umthembo sithembayo laphana uthi yena uMangutsha udlala ngesikhathi as long kulama sanctions noma kuku ntombi ngwenya uthi yena salibona nilonke uGamo Chirai uthi yena livuka njani msakazi Josepha Nyathi umdloli odlula abanye uthinike wena laphana uthi yena unyathi salibonani uMangutsha uyadlala lebandla labo leZanu PF no country will ever be better kwi-economy uma singaproduce lutho Thandeka Gabula uthi wena labantu badlala ama-tricks akudala sikhathele siyabonga liqhubeke lithumela imibiko yenu imilayezo yenu khonapha kuFacebook ingoma yabafana be Cholocho Great Sounds ingoma esihle phune kudlala telabo elitsha besigqibela ke izindaba zethu zekuseni singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili abanye bathi imali entsha emenyezelwe nguhulumende izolo kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho Abantu abaningi babikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Oliver Lelisayo ngontungamilinkomo kololokwana wamatukanduna. Lichone kuwe.